kuliqiniso sizokoda ke ngakuthi ukuthi into zonke eZimbabwe sezikhelile kubangwa ke ukuthi ke wona amafutha phela yiwo athwala zonke izinto zalapha ezithengiselwa khona. So ke ngaleso sizathu ukukhwela kwamafutha kutho ukuthi yonke into ke sikhwelile. Sibona nje emabhizinisi adlulileyo ke bakhweze kanye bazi bakhwele ngama-toll gate. Sibona ke uhulumende kathesi ungakhangela ifiweli yona ngayo. Xa beyithenga lapha abayithenga khona kusizende elizweni i-pipeline bayangaphakathi kwamalizwe i-US dollar kodwa ngobe sebezethenga ke bezeyithengisa nje ngamabhondi. Kodwa ke khonokho sokubangela ukuthi abanye bakhona abantu asebekwenza ke sebesenza lokhana kokuthi ke ifiweli ngabuya uphiwe mhlawumbe 20,000 liters kuzathengiswa 5,000 liters kuphela i-16,000 uyithole ke sesiya emkambo womnyama ngoba abe besenza ke ukuthi bathole yonaleyo i-foreign currency ukuthi aphinde ayandilise futhi ukuthi athenge ifiweli azoyithengisa.
Wona umkambo omnyama ithengwa ngemalini? Iyabe isikhwezwe imali na?
Ye emkambo omnyama uzathi ukuthi bakhonzanya sesingaziyo nalama-license okuyithengisa emagazini wona kobulaula amagaraji phos amane engikwaziyo athengisa ifiweli ne-foreign currency akuthengisa ke kathese wona isi-1.35 ilitha elilodwa kube sokuthi umkambo omnyama mnyama athengisele futhi kuyaabanye bathengisa $1.50 abanye bayathengisa ke $2
kodwa wona ayatholakala lula yini amafutha ezimoto lawa singasakhangeli emkambo wensitha kodwa sikhangela lapho amele atholakale khona? Ayatholakala sonke isikhathi na?
Khona-ke ubona izindwendwe zezimota sokuthi ibhalasi lelotazilawa amanye abe engalawo amagalasi yamafutha nezindlela kancama amanye amagalasi anamafutha kusho ukuthi-ke kuzima kokuthola amafutha.